Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesine mhla ziku 25 Mbimbitho 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhokheli webandla le MDCT umnumzana Douglas Muonzora uthi ibandla lakhe lizasebenza lo hulumende weZANU PF kuzo zonke inhlelo ezijonge ukuthuthukisa impilo kaZulu. Kodwa ezokuncindezela uZulu hachi.
Njengazo zonke inhlupho esilazo eZimbabwe ziyadinga ukuthi abakhokheli babambisane. Akutsho ukuthi siyabe sesimunye, akutsho ukuthi siyavumelana izikhathi zonke.
Ibandla le MDC Alliance ebelinganxuswanga emcimbini weVictoria Falls wokuhlaba ijekiseni ye-COVID-19 lithi alisoze liwothe mlilo munye lebandla leZANU PF.
Nxa ekhona ngale kutsho ukuthi into yangibo, into yangikhaya, banxusene baba bodwa ukuthi khona kabahambi bekwenza into efana layona leyo.
Uhulumende uthi inani labantu abahlatshwe ijekiseni yokwenqabela i-COVID-19 eyesibili bacitshe bafike inkulungwane eyodwa lengxenye 1427. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Kheli webandla le MDCT umnumzana Douglas Muonzora uthi ibandla lakhe lizasebenza lo hulumende weZANU PF kuzo zonke inhlelo ezijonge ukuthuthukisa impilo kaZulu. UMuonzora wethule amazwi la izolo emkhosini oqhutshwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa edolobheni leVictoria Falls okusungula ngusemthethweni ihlandla lesibili lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni ye-COVID-19. UMuonzora ubemenywe kulumbuthano ngumnangagwa kanye labanye abakhokheli bamabandla aphikisayo ukuthi bazehlatshwa ndawonye laye ijekiseni le. Ekhuluma ngemva kokuphiwa ithuba ngumnangagwa ukuthi agqibe lomkhosi, uMuonzora ukhuthaze njalo abantu ukuthi bahlatshwe labo kungakhathalekile ukuthi ngabe bandla liphi elezombusazwe. Kunsukwana ezedluleyo uMuonzora ubikwa ejele amalunga edalele parliamente akubandla lakhe ukuthi akusamelanga acothoze uMnangagwa kumbe ukumbiza ngamagama amabi. UNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxele isikhulumeli seMDCT umnumzana Witness Dube othi kungamanga ukuthi basebenzelana lebandla leZANU PF.
Ngenqale ngichasisa ukuthi ubaba uDouglas Muonzora upresident weMDCT ufike njani ekuthini abe elo mongameli weZimbabwe ubaba uEdi Mnangagwa. Ubaba uDouglas Muonzora uphiwe isimemo ebesimema njengomkhokheli webandla eliphikisayo eParliamente okokuqala. Okwesibili leso simemo besimema njengabanye babakhokheli amabandla aphikisayo, akasuye yedobe enxusiwe, kunxuswe labanye abakuPollard, labanye abangaphandle kwePollard ukuthi babuye kulo mbuthano wokukhuthaza uZulu ukuthi ahlabe amajekiseni okubana azivikele. Akutsho ukuthi sibambene leZANU hachi, kutsho ukuthi siyabambisana lo hulumende, siyabambisana into esindayo njenge-COVID-19, njengazo zonke inhlupho esilazo eZimbabwe ziyadinga ukuthi abakhokheli babambisane. Akutsho ukuthi siyabe simunye, akutsho ukuthi siyavumelana izikhathi zonke, akutsho ukuthi sizahlala sibambisana kikho konke. Kulokunye singeke sibambisane khona leZANU, ngeke sibambisane leZANU nxa ichaya abantu, ngeke sibambisane leZANU mayihlukuluza abantu ngamalungelo abo, kodwa siyabambisana labo nxa besenza okuhle okuletha intuthuko, okuletha ukuphepha komphakathi njengakhona okade kusenzakala Victoria Falls.
Ungathini kulabo abathi ukuphiwa kukaMuonzora ithuba lokukhuluma ngomnankagwa izolo okuveza sobala ukuthi iMDCT isiyingxenye yeZANU?
Ubaba President Douglas Monzora uphiwe ithuba lokubonga ekugcineni komsebenzi okungathiwa yi-vote of thanks. Yikho lapho laye athethe khona ithuba lokuthi abe sephosela kancane lokho akholelwa ukuthi kuzasenza ukuthi siqhubekele phambili ndawonye njengelizwe. Yikho lapho athe khona akumelanga silwisane nxa silembono etshiyeneyo. Silonkolo ke ethi thina ngesilungu bathi irrational disputation, okunjengokuthi kumele nxa siphikisana kumbe silembono engafananiyo engahambelaniyo sixoxe kabanzi, sidinwe nxa sidinwa, siyelala sibuye kusasa sixoxe sibonisane, omunye aze abone ukuthi kanti omunye wami waqina esimangala umbono kuyini okuhle ngombono wakhe. Sihlanganise imbono ukuze siphume lombono owodwa, singalwanga, kungafanga muntu, kungahluphekanga muntu. Yiyo inkolo esilayo njenge-MDCT okwamanje. Lokho kuzakutsho ukuthi kuyabe kumele sisondelelane lebandla lezanu PF eParliament. Kuyakhulunywa kwesinye isikhathi kungaphikiswa nanga kuvunyelwana izinto ukuthi kungcono senze kanje, batho labo ukuthi lapha singayenza kanje. Nxa kuyikuthi into ezizaletha izixazululo kumbe impendulo enhluphekeni zabantu, yikho esikufunayo ukuthi kube sokuthiwa konke okwenziwa izanu kuyaphikiswa la izanu ithi konke okwenziwa iopposition siyaphikisa. Yikho okusifikise lapha esikhona namhlanje. Enthanda ukuthi uzwile kunanzelele ukuthi thina njengebandla le MDCT ite saqala ukukhuthaza uhulumende ukuthi adinge lawo majekiseni avikela lomkhuhlane. Njalo yithi esaqala ukukhuthaza abantu ukuthi bahlabe ukuze bazivikele. Ngakho ke siyadana nxa kulobukhokheli obusaviva abantu ngokuletha ukwesaba okungelasizathu, lokuphatheka nje ekudonsanani kwamazwe omhlaba okungelane lathi njengabantwana beZimbabwe. Thina asinamandla ukukhetha ukuthi iJackson zethu zivela ngapi. Esikufunayo ziJackson ezisebenzayo njalo esingazithola. Ngakho ke thina njengebandla leMDC siqhakathekisa impila kahle lokusila komphakathi weZimbabwe. Kungakho savela satsho ukuthi asifuni umbhuqazwe weCovid usetshenziswe njengesikhali sepolitiki. Ukuhamba eVictoria Falls kwababa uMonzora kusekutheni abantu babone ukuthi kumele sibambisane ekulwiseni iCovid-19 kungelani lamabandla esiwasekelayo. Siyazi bakhona abazafuna ukuqhuba imibono yabo ngezompangazwe besebenzisa lesi sehlakalo. Umphakathi kumele ubaqaphe abakhokheli abasebenzisa izinto ezingayisizo ngesikhathi esingayisizo ukuthi bazicentele indlela yokugijima ngepolitiki besekela ukugijimisa ukusila kwabantu beZimbabwe. Siyakhuza ke thina njenge-MDCT sikhuza emphakathini ukuthi umphakathi kawubaxwaye labo abagegelela imbuya besesaba ulude. Isikhathi sokugaya usekelo sizabuya, hatshi ukuthi abantu bafune ukuhamba phezu kwezidumbu zabantu bebulawa yikorona bona ngoba nje befisa ukuthi yonke into ibhekwe ngelihlo lezepolitiki. Ngakho ke siyasekela kakhulu okwenzakala eVictoria Falls namhlanje njengoba sibonile ubaba Douglas Monzora laye esekele ngokuyahlatshwa ukuze umphakathi ubone ukuthi yiyo indlela okumele senze ngayo.
Lo ngumnumzana Witness Dube isikhulumeli sebandla leMDCT ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Lokhu sikudaba lunye, inkokheli yebandla leMDC Alliance yona ibingekho emcimbini wokuhlaba abantu ijekiseni yeCovid-19 edolobheni leVictoria Falls izolo. Inkokheli yamabandla aphikisayo le iningi ingekumanyano wePollard ibiphakathi kwendizamtshina inye ebithwele umongameli Emerson Mnangagwa lenye inkokheli yebandla lezanu PF isuka eHarare isiya khonale eVictoria Falls. Eloba enkundleni yeTwitter isikhulumeli sikamongameli Mnangagwa umnumzana George Charamba uthe inkokheli yamabandla wonke ezombusazwe bekumele ihambe ngoba ibinxusiwe. Mpela amanye amabandla athole incwadi zokumema kodwa ibandla leMDC Alliance lithi alizange lithole leyo ncwadi. Sikhulume lomgcini sihlalo webandla leMDC Alliance esigabeni seMathebeleland North umnumzana Prince Dubeko Sibanda othi bona vele abasoze bawothe mlilo munye lebandla lezanu PF.
Into leyo kuthiwa khona kulabantu abahlatshwayo efolosi sizwile, njengehungahunga sizwile emaphepheni ukuthi khona kulento enjalo. Ngiyakholwa ukuthi khona nxa kuyikuthi leyo nto yenziwe umgcini sihlalo webandla elibusayo eMathebeleni North Richard Moyo, ngiyakholwa uyakwazi njalo ngiyakholwa ukuthi engabe ekhona ngale. So nxa ekhona ngale kusho ukuthi into yangibo, into yangkhaya. Banxusene baba bodwa ukuthi khona kabahambi bekwenza into efana layona leyo. Thina njengebandla eliphikisayo phose esilabantu abangaba baningi okwedlula bebandla elibusayo ngaphakathi na kweMathebeleni North, njalo le follow siyakhona asikwazi. Ngiyakholwa ukuthi nje kuyafana lase Harare, ngicho nje ukuthi ukunxuswa kwakhona okwenziwe ilizwe lonke, hambona ukuthi owami umongameli ngabe ekwazi ukuthi kulento enjalo kumbe engabe enxusiwe. Mbonile nje kuma-social media ama-invitations abekhona, khanya ngani ngama-invitations abantu abe-Pollard. Ngabantu abazanayo ukuthi kulozibani, lozibani, lozibani. Ngokuhlangana lokwazana kwabo yinto yabo, banxuse nokuthi bayekwenza. Thina kasilalutho esilwaziyo ngakho.
Umnumzana Prince Dubeko Sibanda ngumgcini sihlalo webandla leMDC Alliance ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Uhulumende uthi inani labantu abahlatshwe ijekiseni yokwenqabela iCOVID-19 okwakuqala liphosele edlule kancinyane inkulungwane ezinhlanu, 5,269. Njalo abamukele umjovo wesibili bacitshe bafike inkulungwane eyodwa lengxenye, 1,427, kumalanga ambalwa asanda kwedlula. Uthi uyathokoza ngokuthi abantu basukumele phezulu ukuhlatshwa ijekiseni le kuhlandla lakuqala. Kodwa amanani aveza ukuthi aphansi kakhulu kulalawo uhulumende ayojonge ukuthi abe sefike kuwo. Sifika kulangala lamhlanje. Umnumzana Stanley Raphael Khumalo wazakala njengenye yenkosi zamaNdebele engumzilikazi wesibili uthi uyasola indlela abantu besigaba semaNdebeleni ababuswa ngayo nguhulumende njengoba bethwele akumagabha avuzayo ngalesi sikhathi sobhubhane lweCOVID-19. Okungaba kuhle ukuthi isizwe sikamthwakazi sizibuse. Asizweni umbono wakhe.
Abantu balokunqineka okuningi ngenxa yokuthi babe bebuswa ngabantu abangabathembiyo ukuthi bangabenzela into enhle, ngoba nxa abantu belibulele libakhangele, nxa sekusiba lento enje sibona sengathi bangathola amathuba okuthi baphinde bakwenze futhi lokho. Kodwa indaba ke enjalo iyadinga nje ukuthi abantu bezempilo bafundise abantu babenze bazwisise, ngoba indaba yama vaccines kayisiyo into entsha, into endala. Siyakwazi ukuthi o-TB kulabo BCG, opolio kwaba lama vaccines and all other things. So abantu kumele bathi gain trust ebantwini bezempilo. Abantu bezempilo balomlando wona lowo ukuthi benze abantu benze njalo. Kodwa kwelami icele ngibona kuyinto eyokuzama ukuthi abantu baphephe basile, lanxa kungaba lokuganga okungaba khona, kodwa injongo ephelelayo iyo yona leyo ukuthi abantu kabasile baphile. Yikho ke ngiyabakhuthaza ukuthi abantu nxa ithuba labo selifikile, indaba lengi yomhlaba wonke kabangene labo bahlatshwe njengabanye ukuze baphephe.
Ungathini ngobunzima obubhekane labantu ngesikhathi seCOVID-19? Iningi lizama ukuziphandela.
Abantu badlule esigabeni esinzima kakhulu. Sibongela lona izulu ngoba linile laba linengi, ngoba abantu babubonile ubunzima njalo abukapheli, kodwa sebedlile ngenxa yezulu lokutholakala kokudla esigabeni. Kodwa ukuphathwa kwabo yilaba abalokhu besiphethe kwamanje kuvezile nje ukuthi ikubuswa ngabantu bezinye izizwe okungela thando, njalo lesiphatho sakhona asisazi thina ukuhlukuluza abantu belohlupho. Into ebanhle into yokukhulumisa abantu ukuze lisebenze lonke besenza leyo nto. Okokuphathwa ngokwehlukileyo nakwezinye izigaba angiqaphelanga okungcono kulalokho mina ngoba selokhu salahlekelwa ngumbuso wethu sivele sibuswa ngabacindezeli ngakho ke abacindezeli baza abasoze basiphathe kuhle njalo abantu kaumelanga bazitshela ukuthi bona kumele baphathwe kuhle ngabantu bakwelinye ilizwe babe besiyacela khona ngoba sekuyisikhathi sokuthi sizimele manje ilizwe silalo elingelethu ngokusemthethweni siyisizwe njalo esipheleleyo futhi ngokusemthethweni akudingi ukuthi sikutshelwe ngabanye abantu lokhu thina sekumele sibone ukuthi sima kunye nenkosi yethu sisebenze lolu daba ngoba kuyintando kaNkulunkulu njengoba ngikhuluma nje.
Lo ngumnumzana Stanley Raphael Khumalo owazakala njengenye yenkosi yamaNdebele engumzilikazi wesibili ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekobulawayo.
Lo ngumsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America eWashington DC.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba lemisakazo eGNEO. Iphephandaba leHerald lithi amapholisa amabili awedolobho leMangura, uConstable Enifas Madzivanzira loSergeant Patricia Mashaya Mombe, babotshwe ngamapholisa eZak phezu kwecala lokudlulisa imoda eyayithwele inkomo ezintshontshiweyo ngomnyaka ka-2015. Iphephandaba leChronicle lithi uhulumende usephe imvumo ukuthi izikolo zokuchayela imota kunye logatsha lwezimota olwe-VID sokumele luvulwe. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumlayezo elithumele ngeWhatsApp.
Sanibonani Studio 7, ninjani nonke Studio 7. Bengisacela ukukhuluma labantu be-MDC Alliance ukuthi ababize uChamisa babuze i-way forward ukuthi kwenziwa njani. Ngoba uChamisa kuye kusase-right noma indlwisitsha. Hayi, thina sizihambela noMonzora noMakhuphe ngapha kuleli side lethu. Oyena umuntu lo uChamisa angazi noma kaphelelanga ekhanda. Wayehluleka ukwenza izinto kusase early. Manje seku very late, manje qale evula iparty manje. Angazi abazobe lokho besamlandela. Hayi. And then enye into futhi uChamisa kahle kahle mina kwelami side kuba yimi umkhulu wamaphoyisa. Kuba uChamisa ngambopha kudala uChamisa kafanelanga kuba semphakathini lo. Fanele abotshwe, qambele abantu eZimbabwe amanga esithi kule party. Okwamanje kubotshwa abanye abantu kuye kuChamisa. Angazi, i-president yumnangagwa, i-government yakhe ilunge kakhulu. Kufanele kuba kuyabotshwa uChamisa.
Sanibonani Studio 7, ninjani nonke Studio 7 nabalaleli bayo. Yabe nisacela laphana kuChamisa ukuthi khona njengobana esesithi khona yena ufunakele ukuthi kuyokhulunywa ebizi izanu. Izanu njengobana isithi yona nayo uChamisa usephelelwe umphako. Izanu iqinisile ma ithi uChamisa iphelelwe umphako ngoba uChamisa ufuna ukuthi kuyokhulunywa kodwa yena echiye emuva kungalungiswanga. Akakalungisi indaba yakhe lo Monzora ngendaba yephathi ukuthi iphathi ngekabani. MDC Alliance. Iphathi MDC Alliance ngeka Monzora. Chamisa kala party yokuya nayo phambili kuzani kuyokhuluma. Chamisa kala lutho lwana.
Ninjani Zimbabwe omuhle? Ngibingelela Zimbabwe yonke ngisithi impilwende. Ngisithi mina siyalizwa sibili iphathi yethu MDC ukuthi le plan. But iplan yangkhona iphelela ngapi? Njona phela sinazeli thina ama elections siwalindele. Imithetho efanele ifakwe eza senza ukuthi nxa siwinile singathathelwa ayikabi khona. Amandla alikabi lawo. Constitution ayihanyiswa ngendlela zani yenzokwayo. Singaze sesiwine kangaki sithathelwa. Leyo ndaba ihlaleni phansi libone izayiqeda njani. Kube sobala uzabona umuntu wonke siyavota ngoba abantu into sibadondisa ukuthi bangazi bavote. Siwine siyathathelwa. Baba Chamisa, sicela ube lombono omkhulu le community lihlale phansi kulungiswe konke okungakabula ama-election ngoba kulabanye abaza kuthi ama-election arights siyakhona bangabathengisi. Njalo Chamisa, mina ngokubona kwami bengicela ukuthi izitha ungasondeze duzane kakhulu lazo. Njalo ngisithi kulo ndodo okhuluma ngomthwakazi, umthwakazi ayisiphathi, umthwakazi lusiko lwethu. Lapha sikhuluma ngeMDC kaChamisa efuna ukukhulu abantu umbuso okhululekileyo, hathi ohlobo owelizwe lonke into esikhuluma ngayo yokukhulula ilizwe. Cha isiyekele ngento kamthwakazi elihlanganisa lento ezepolitika, uhambelani xa wangena kumthwakazi usithi wena uzahlukanisa abantu ngolimo. Thina amanye amandebela sikungeni lokhu. Mina engikhuluma ngu-Alexander Khanya.
Siyalubonani, siyalubonani ku-Studio 7. Ngajabula mayirekhodi le ingafundwa ibalwe kakhulu. Mna nilesikhalazo like imigwaqo yakithi iZimbabwe ifile kodwa kwavotwa. Kati basazotshintsha nini abantu labo? Ngcono siboneni ukuthi ma kwehlulile ukuthi kutshintshe imigwaqo kukhanye ukuthi ilizwe liselabantu. Manje benga-expectela ukuthi ngo-2023 bavotele ngoba babengamafeyila. Okhulumayo ngumoyo ngkwele South Africa.
Linjani basakazi bakaStudio 7? Nami ngithanda ukubonga le thuba ngithengalithola. Mnibizo lami uNdodana Dlovu, Mbuye Nkaye eGonye. Ngithanda ukumbonga uStudio 7. Yazi ukuthi phezulu umsebenzi wonke ngoba ngihlala mlalele njalo. Lezo komsebenzi wonke eniwenzayo lidinga ubumbano lokubambana. Anibheki mhlobo libeka indaba injengokuba injalo ukuze thina njengesizwe sizivuse sizikhethele namazwi abantu abaqhaya nezinto abafisa ukuzitsho inhlungu eziphakathi ngaphakathi kwabo bazikhuluma ukuze imoya yabo ikhululeke. Sibonge futhi nayo inkosi le ngoba singakwazi thina singaphandle kwamazwi. Asikungoba inkosi zimbila sinankinga nako kodwa sidinga ukuthi lo khuluma azwi ayiwadinga ukubuyisa isizwe ngoba yasithi kuhle ukuthi uma iqalisa phansi ukuthi abantu bedinga Friday kuzama ukubegqoke lezimpahla zesiko ezesintu nikahle kahle. So kudinga ukuthi abantu siqalise ukuthi thina njengomthwa siqalise ukubuye ugqoke lento ukuthi uma ungumntongo ugqoke isidonga sakho uma kodwa sikumtsinga umthwakazi. Yazi ukuthi inthintile lawo mazwi akhitshe inkosi ngoba azama ukubuyisa isizwe lama enjalo futhi azama futhi ukuthi ne generation ebuya abantwabethu lesizukulwana lesisibuya sizame naso ukuthi sibe kwazi ukuthi sona singobani sidabu kanjani wabantwana laba njengo laba bantwana 2000 abazazi. That's why ungamsola umntwana manje senze into ephambene ngoba akanalo isiko nomthetho elizweni oyiwo okhandwe isizwe sikamthakwazi sebe sokuzenzelwa nje kuphela. Lami ngiyabonga abasakazi bami, ngiyabonga kakhulu.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, ugatsha olwethula izilinganiso luthi inani lemisebenzi eyatholakala elizweni kunyanga edluleyo lithe xaxa kancane nxa kuqathaniswa nenyanga kaZibandlela. Isilinganiso sabangelamsebenzi sehle sayafika kusilinganiso sokuyisithupha ekhulwini 6%. Ingcwethi zenotho zithi inyanga ezilandelayo zikhangelelwe ukuba ngcono kulandela uhlelo lukamongameli Joe Biden olokuphathisa uzulu ngesikhathi sobhubhane lwe-COVID-19. Lolu hlelo lugoqela ukupha izimuli imali. Sibuze isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, unkosikazi Priscilla Ndlovu, ukuthi nxa izizalwane zeZimbabwe zingaphiwa imali kungaziphathisa na lo mnotho uthuthuke.
Ngumbuzo omuhle, but amazwe lawo mabili owahlanganisayo abantu bayo indlela abasebenzisa ngayo imali. Indlela abantu beAmerica abasebenzisa ngayo imali lendlela abantu beZimbabwe abasebenzisa ngayo imali kuchiyene kakhulu. Njalo indlela isimo seZimbabwe siyo yona lesimo seAmerica kuchiyene kakhulu. IAmerica bale currency yabo bayanelisa ukuthi bangabe beloku bekhupha izimali lokhu abathi uprint izimali besiya phambili because they have a hard currency. Thina isituation yethu eZimbabwe ngingazi ngoba xa singaqhubeka futhi siprinte imali thina sivele sile inflation kungenza indaba yethu ibe mbi kakhulu. Sengibiyela ekuthini abantu be ukuphiwa kwemali abantu ngibona njani. Mina ngibona isisekelo esihle uBiden aqalise ngaso ngoba ngesikhathi seCovid abantu bebe imali ibingasekho ebantwini, abantu sebethenga ngonanzelelo. Abantu beAmerica ngabantu abafuna ukuhlala bephandle bethenga ukudla besidla phandle besenza izinto ezijiyeneyo. Lokhu ngibona ngani uBiden ukufake kahle imali yakhona nxa ifika, nxa ukuthi abantu abaningi sebehlatshiwe iCovid, abanye sebeze bahlatshwa kabili, sebezaphuma phandle. Ngesikhathi salesi isikhathi ispring iqalisa, abantu bazaphuma phandle umqando phela bebonila. Imali yana bayibisela futhi ku-economy ukuthi iphakamise i-economy ngoba kabasoze bayigcine ezikhwameni.
Ungasitshela ukuthi nxa ukhangele ikakhulu zomnotho welizwe leMelika ngesikhathi sobhubhane lwe-COVID-19, ukudubeka kwakhona kuyafana yini lesikhathi kungela bhubhane lolo?
Isikhathi se-COVID, ngesikhathi lapha bekule isikhathi se-COVID, umnyaka lo odlulileyo kuze kuqale wonalo, bekulomehluko kakhulu eMelika indlela abantu bebephila ngayo. Abanye bebeswela kusiya ngokuthi uhlala ngaphi lokuthi umsebenzi wakho ubuvela usebenza umsebenzi bani. Xa ungumsebenzi lwana obusebenza egcekeni ukuthi ungeza ke uhambe uyesebenzela endlini, umbe ikampani yakho sokumele ivalwe, abantu badu begile baphakathi kwezikoledi. Okusiza abantu kuphela ukuthi singabona ukuthi abantu badubeka kangakanani yikuthi i-government ibifake imithetho le njengaleyo ukuthi umuntu nxa ekoloti imali i-rent angaqotshwa. Njalo lokuthi abantu balileli lizwe ngabantu abaphayo kakhulu. Abanye abantu bebephila ngokuhamba ema-food banks bese yadinga ukudla.
Unkosikazi Priscilla Ndlovu, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esedolobheni leSeattle eWashington State. Namhlanje ke sikhangele inhloko zendaba. Umkhokheli we-MDCT uMnumzana Douglas Monzora uthi ibandla lakhe lizasebenza lohulumende we-ZANU-PF kuzo zonke inhlelo ezijonge ukuthuthukisa impilo kaZulu, kodwa ezokuncindezela uZulu hatshi. Ibandla le-MDC Alliance ebelinqanquswanga emcimbini we-Victoria Falls wokuhlaba ijekiseni ye-COVID-19 lithi lona vele alisoze liwothe umlilo munye lebandla leZANU-PF. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo. NguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.